uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeBaguk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7 namhla sixoxa lezakhamizi emadobho esabelweni seMatherland South ngokuhlatshwa kwabantu iJackson yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Unkosazana Mary Mhlanga ohlala kuward 6 uthi baningi kakhulu abantu abahlatshwayo amajekiseni atshiyeneyo.
Kwathi kuqala lokhu kuhlatshwa, abadala bahamba sibili abaningi ngobuningi bahlatshwa. Kwathi sokulandela ukuthi umuthi usubuyile njalo, hayi abanye baba lokuthandabuza bokuyahlatshwa, abazange bahambe ngobuningi. Kathesi umuntu wonke sebonile ukuthi umkhuhlane ukhona, babesalokuthandabuza abadala. Sebonile ukuthi ukufa kukhona, injekiseni isikhona.
Unkosazana Mdlanga uthi ikhatshana indawo okuhlatshwa khona abantu.
Uhlupho olukhona kathesi sebehlabela entshelanyemba esibhedlela kuphela laseSt Joseph. Sokusiba nzima kubadala ukuhamba indlela yokuyafika esibhedlela, yiyo esingane inzima kakhulu. Abadala abaningi laba bengahlatshwanga sebefisa ukuhlaba, kodwa umango sungani uyabakhulela. Engubonayo bengibona ukuthi nga kuyatholakala ukuthi laba bantu abahlabayo laba bezimpila kahle bayasondela ebantwini njengabakwenza beqala babuya bazohlabela ewadini esikolo, abanye baba seprimary, abanye baba komzila. Kodwa kathesi sokusiba nzima labafisayo abangala mabhasikili, abangalazinqola, kunzima ukuyafika khona esibhedlela.
Ubheka impilo Sibanda ohlala eMakhasa eward 10 laye uthi iyasilela ijekiseni endaweni eziningi.
Ivaccine le ekhona yokulisana lobhubhane lwelu lwe-COVID-19 nginanzela ukuthi abantu emuva qalisa bebengani bahlehlele emva, kodwa kathesi sokukhona ukuzwisisa kubantu ngoba abantu ngobuningi bayagijima mpela baya esibhedlela bezama ukuyahlatshwa. Kodwa ihluphe esihlangana lalo ukuthi umuthi wakhona ufika ushoda, bathi usaselayinini uzothola umuthi usuphelile, ubuyele njalo usaselayinini uzothola usuphelile, uthi usahlele emakhaya uzothola hayi nakho usubuyile, ligijime futhi umuthi lwana khanya ukhulelwa ngabantu. So ngikhuluma kunje nje abantu abaningi ngabakahlatshwa nesizathu sokuthi uyashoda. Kubuhlungu ukuhamba kabili nge-transport ngoba le mali yakhona enzima. Okwesithathu kugcina sokwenza ukuthi umuntu edonda.
Usibanda uthi kayitholakali ijekiseni lemakilinika.
Kuthiwa kumele siye kumaklinikhi singasayi ema-Peace Hospital. So abaningi bahambile lakho kumaklinikhi futhi bathola kuthiwa kawukabi khona. So aluba kusiya kuya maybe lo muthi utholakale nje uhlube mningi, maybe ingxenye abantu ma kungabhodwa maybe isibhedlela sona ngkwaso siphume singene maybe ward by ward, abantu bazohlatshelwa lapho vele bahle babuye belungisile ngoba bele namba yokuthi kuward 10 njengakithi khonapha eMakhasa maybe singaba labantu abangaka, bahle babuye bekhangele inamba engako bafike bahlabe baqede baye kwenye iward bahlabe baqede. Ngibona ingani kungancedisa ukuthi sikwazi ukudlula kulolu bhubhane, sikwazi ukuthi sihlatshwe sivikele ngoba kuqakathekile ukuvikelwa kulokulatshwa.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeBaguk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7.